cha ezima ikuthintatho akubonayo kodwa enzijayo emaphepheni lapha engamafengafenga ukuthi lokhupho ngiyabona ngekuthiwa esinakuthi khona between fact and legal opinion lies the truth right le mskhijo abana kulelokho okukhulunywa ngisethanda phakathi khona bhekho kuleqiniso khona imbuzo evukayo ukuthi kambe kule crisis kule hlupho na malukhona ihlupho bani lwayini omunye umbuzo ukuthi ikhona yini sibile esibangayo ekubalulekileyo ngamalapho wakhathini.
Ye, nantu daba mnumzana Ndlovu. Wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sake sabona kuqala kungani kwakulobandlululo abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesindebele abanye bathi hhayi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ngani kulesandla semfene esiqathileyo esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe. Nginanzelela ukuthi-ke silibandla kumele-ke sikhuphule sibe kwizinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano lokhu ngesilungu okuthiwa yi-conflict resolution. Ngibone ngazathi isandla semfene lesi sisuka-ke bese singena-ke ngenxeba njengoba kuthiwa impethu ingena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileyo kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke izanup f sisuka-ke ibisingena ngenxeba-ke ibisisondelela-ke enalowo kuyabeke lokukhala okuthile ibisimthembisa-ke izulu lomhlaba ibesekhangela ukuthi njengokuba ngapha uhlupho ebengilalo lungalungisekanga kuthi ukuthi izanup f ingangincedisa. Yikho sikubona kusenzakala kathesi ukuthi izanup f yisuka ingenele kuhlelokeze MDC ibise-ke divida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke kuyabe kulesandla seZANU-PF phakathi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngaphambilini lathi silibandla kumele sifunde sibe le ndlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya singadinganga umuntu wenzini. Ungabona-ke lo mkakho nxalisilwa kumele kuhlale kubizwa anti labomalume labafundisi labavangeli ukuthi ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela iZANU-PF kukaningi beseba lengxabano zabo ezithile kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi i-split.